iningi kweZimbabwe liphila ngokuthenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa besiyathengisa ekhaya. Kodwa ngesizathu sokuqhamuka komkhuhlane weCoronavirus iCovid-19 abaphila ngale ndlela sebethola impilo ilukhuni. Imingcele ilokhu ivaliwe phakathi kwamazwe amaningi emhlubulweni wangezansi kwezwekazi leAfrika, okutsho abanye abenelisi ukuphuma eZimbabwe besiyathenga impahla. UNkosikazi Soneni Dube ohlala eHavron ekubhizinisi lokuthenga lokuthengisa uthi impilo isiguquke yabamunyu ngenxa COVID-19.
We've been affected a lot. Uyathola ukuthi uma kuqala lo mkhuhlane weCovid-19 akubanga lo muntu obe like ezilungiselele like ukuthi kungaba lento enjalo. Ubusuthola ukuthi some of us besile stock kade sikhosi sibhoda while we are waiting for payments. Ubusuthola ukuthi amabhoda avalwa nje kungela warning just like that.
Umnumzana Rodwell Moyo yena ubhizimusi lokuthengisa imithi yenkomo leBotswana uthi noma nje bevunyelwa ukungenisa impahla imithetho okumele beyilandele ilukhoni.
Usiphe Sihlalo, thina ama-exporters lapha ungena kweleBotswana uyahlala 2 or 3 days ukuthawula iCovid-19. Ungaqeda ukuthesta lapho usuvunyelwa ukungena uye wenza-ke ibhizinisi lakho. Lisuka ibhoda labe li-exporta ngamapholisa labe li-chief sister, but uhlupho olukhona isikhathi esisimayo ebhoda.
Uthi ngesikhathi besemngceleni bengakangeni kweleBotswana bagcina besebenzisa imali eningi okulimaza inzuzo okumele beyithole ngemva kokuthengisa.
Isikhathi siyalahleka esiningi, le bhizinisi iyalahleka ngesikhathi lokho umelele. Okuhluphayo futhi njalo ukuthi ngesikhathi ukhonapho uyakusidla i-profit naleyo okhangele ukuyenza, ngoba sokumele ukuthi ube ngumuntu lokudla kwakho okwaneleyo, especially eZimbabwe side ukudla kuyabe kungekho.
Umoyo uqhubeke esithi bephindela eZimbabwe bayavalelwa endaweni ezigcina abantu abavela phandle kwelizwe, ama-isolation centers. Uthi kulovalo lokuthi bagcina bevalelwa nabantu abagulayo okwengeza amathuba okuthi bethole igciwane leCovid-19. EleBotswana lona lithi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu ongena elizweni ahlolwe, kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. IBotswana ilabantu abangaphansi kwekhulu ababanjwa belo mkhuhlane weCovid-19, kodwa iningi ngabatshayeli bamaloli bokuza asebawiselwa kubo. Ngingumathini Ngwenya, oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.